ngiloba bake ukhulumani ecengweni. Ubona njani umkhetho kaKembo Moati lo mnumzana Constantino Chiwenga?
Lokhu sokuveza sobala, sokuveza nje sobala njengempahla yembuzi. Ukuba ukukhethwa kukamongameli kaChiwenga njengomsekeli kamongameli kutsho nje yibungani obenziwayo. UChiwenga wafuthelwa ngemva kokuxotshwa kukamngane wakhe uMnangagwa njengomsekeli kamongameli, ukuba ngumsekeli kalo phumile esikhundleni uRobert uthabe ngumongameli. Kunjalo uChiwenga uthe zibuhlungu wasimela ke umngane wakhe ngokwenza le nto leyo abayibiza ngesilungu bathi yikhu. So ukhetho kwakhe lokhu nje kuveza ukubana bona lo Mnangagwa sebengene nje ukuthi bazoyenza abakufunayo. Ukhetho kaMoati I think baqhubekela ku-unit accord abakwaqala khona. So mina ngibona ukuthi bona kuyasiza lokhu ngoba nje kuzaqhubeka nje kuyivusela ababenza nje babajayelekile. Yasukumeza kakhulu ngokubana nxa ilizwe libukhokhelwa ngobungane kanje. Kuthi vela akula muntu ofuna ilizwe lithumele phambili. Kuba bona bakhethile nje bakhetha abantu abangathi abusuke ohlangothi abangasebenzeli lokhu. Kube nxa ukuthi babehlukumezeka ukubana uMgabe wayengabusi kahle ilizwe. Kumele manje baphume kuhulumeni bathi bona hayi thina sesikhathile sesiresign. Ba-resign angithi. Kodwa siyabona kahle ukuthi hayi labantu badensolo yokuthi ilizwe leli ayihanjiswa ngendlela ekahle. But manje ngathi kwenziwa amakhulu kanje ngingenzi ikhulu mina sengiqeda ngithatha umngane wami uDube ngimfake la ngithi Dube woza lapho ube ngumsekeli wami. Obviously Dube wona ngendlela yokuthi ngikwenzele i-favor. Awusoze ungihlukumeza laba engitshela khona uzakwenza njalo kusho kuthi silento yethu isifuna ukuyiphusha ngathi ngesilungu sine-agenda sile njongo yethu esithi sihlongelezele ukuyiyenza ifana nani ifana nokuqinisa ibandla lethu leZANU-PF ngathi ngathi singibandla lethu ngibandla lethu ledube parties sasikhaya ukuthi sizayenza lokhu esavele sikwenza sekuyibungane nje lokhu kwenziwe lapho
ye kodwa-ke ubona zani kodwa bazayenzelani abantu akulalutho oluzaphuma khona
lapha Dube akulalutho oluzaphuma ngoba into lizaphuma nje ukuthi khona uConstantino Chiwenga uzabamba uMnangagwa isandla ukuthi andoda njengoba lami ngakusebenzela ngiyabonga ngoba lawe lasenza gibela indiza mtshina lami la ngike ngibeyithiwa acting president lami ngike ngitsho ngithiwa elizweni lami ngikhona lami ukuthi ngikhonye njengendoda. So njengoba ngikwenzela ifavor lawe ungenzela ifavor ndoda ayichawula lapha nje siqhubekele phambili ngempilo yethu. So lazikwenzelana nje bungani kube bona ngabe umbono wami kanje Dube aluba bona ukuthi bekhangela ukuthi ayilizwe libafuna ilizwe libe kahle ngithi why bengathatha bananga lalaba amabandla aphikisayo maybe bathi bona okay njengoba kuzokwaba lo manyano okwaba khona waphakathi kwamabandla kusalo kodwa i-GNU njengoba uthi umnumzana uTsvangirai la wayekhona kungaba njani ukuthi kuqale ngoba sifuna ukubangela ilizwe lethu la sinikubizeni la eduzane laye aze kuhulumende la ngamaciko akhe kumbe abe ngumsekeli wesibili laye kumbe abe ngumsekeli wokuqala kamongameli bese uzabona khona ukuthi hayi nawo nto injengokuthumelelizi ngokuthuthukisa ilizi lapha nje mambona ukukhethwa kwakaConstantino Chiwenga ibungane babo njengaba benzileyo ngoba nxa ngikhangele ngithi angikholwa ukubana uConstantino Chiwenga engabe ephezulu kulele labo leZANU-PF ukuthi ona sengabe lungele ukuthi abe ngumongameli lelo and then befuna ukuthi ona bafuna ukulungisa ibizo ngithi ngakuthi asithi owayengumongameli umgabo waphambanisa ngokuxotsha uMnangagwa kaphambanisanga yini ngokuxotsha uMjuru waphambanisa uMjuru wayeqinijuru wayecabanga ngokumxotsha so bona basebekuxotsha uMgabo lo into yakhona dina mina ngilasi isifutisiko ngakho lelo actually sengidanile sengikhathile emoyeni ngalokhu bengikhangelela ukuthi njengoba sekwenziwe kanje kalekuthekisa bazathi amaZimbabweni ziphambili isizalwane zeZimbabwe phambili ngathi Zimbabwe first but lapha sekuthiwa friends first yabona angifela lithemba
ye siyabonga kakhulu-ke mfowethu ungathinela kusasa
ngiyabonga lami Dube ngiqhumanisuma ngilapha okwamanje ngilapha e-South Africa
okwamanje-ke uyasizwa ecingweni khonapho
yebo ngisungula ekhulumayo umama Sibongile
uKembo Moati lo baba uChiwenga bazayenzelani abantu beZimbabwe ngombono wakho
baba le udodi lo yenzakala lapha ekhaya angiboni kulento nje enhle evele ezenzeka lapha kunalutho elisinzayo lapha ubone ezingane zokuthokona lizofaka ephalamenti amasosha hhayi vele ayikho indaba le ayikho kuba kancane
ukuthi ungani kunoma
mangiyibhekile nje imisabhethi yalapho vele ngibona nje akulalo lona isinto ukuthi uma kungaqhubeka kuloko kuhamba ngaleyo ndlela engibona okuphethe ngayo ayithi i-opposition phathe engalibusa engaliphatha leli lizwe engalisinta ngoba thina vele la mina ngikubona kwami angiliboni isinto ezimbabwe ngibona nje kuyababhedwes
yalo sesilobana ecingweni Dorothy uyangizwa
ye ngiyalizwa ye
injani impilo yakho ma
hayi mina yami right injani yenu bantu siyabonga ngohlelo
yebo phela so wena ubona njani khonoku okuzayenziwa umnumzana Kembo Mwadi kanye lo mnumzana uChiwenga kuyaphumani khona
hayi mina ngikuthakazeleli ngisho ngoba kukhanya vele into le yayiplaniwe sure kungayisi ukuthi uGrace wayenza khonokho izinto zokuthi wayesethethisa abantu esenzani umgabe ngabe lonke khona so vele mina mboni ntshintsho ngoba vele yizana uPF and njengathi sinesivele emathebeleni vele akusiphathi ngoba vele sihlala sincindezele so sesilubona olunye uncindezelo nje egcekeni
umwadi kuthiwa-ke uyabe bambe khonokho kungazani kuhambelana national healing yokumanxeba phela ukuthi athotshwe so wena ubona zani kuyaphumani khonapho
ha mina vele angimthembe umahamadi kuthiwa ngubani umohadi anti ngowe-bed bridge lwano owayevele ekhona izitori zakhe ziningi uyazi ukuthi utruste ngabantu kuyabe kufanele ukuthi ungabi le zitori zokuthi ungumuntu oke wambe wabulala omunye umuntu kumbe njani kumbe wadisaphisa omunye umuntu abantu babe sebekwesaba as a leader so izitori zakhe lazo azilamehluko lezabomnangagwa so mina ngokwami sibili ngokubona kwami amboni kuphuma lutho amboni nje singani sazodubeka okudlula lokhu.